So kuyizika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, Sisagaza, Sisa Washington, D.C.
Hola mgela ku Studio 7, ngesonto mhlaka 21 kuMbimbitho 2021 ngokifutube. Endabeni zethu namhlanje. Sokulungiselelwa ukuhlatshwa kwabantu okwesibili iJackson yeSinopharm.
Silindele ukuthi sihlatshwe kwesibili, loba nje sizwa ezinye ingcitshi zisithi kungaba lezinyalo nxa sekuhlatshwa iJackson yesibili.
Umnumzana Obert Gudu osuke kumabandla aphikisayo wangena kubandla leZANU-PF uthi wethusa kwenzakala kumacele eMDC.
A lot of regionalism, a lot of tribalism, not to mention the violence.
Kwakuxokozela kakhulu kugcwele ubandlululo ubukhohlakali lokunye.
Kungcwatshwa umlingisi olodumo u-Eninira obulewe kule South Africa.
Sizawubuhlungu ukulahlekelwa lithalenti elingaki u-Ananira ukuthi ulahleke sifakabuhlungu.
Sixoxa loJays Marabini osanda kuthula ingoma yerege ethakazelelwa ngoZulu.
EZimbabwe, e-Afrika kuzo zonke indaba ithanda kakhulu ingoma le.
Sizalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Kukala kusasa uhlelo lokuhlaba okwesibili abongi odokotela labanye abamungela iJackson yeSinopharm kusungula uhlelo lolu ngohlalanja lonyaka. Ubathabile Masuku uzethulela lolu daba.
Uhlangothi lwezempilakahle luthi bedlula inkulungwane ezingamachumi amane i-42,210 asebehlatshwe kuhlandla lakuqala iJackson yeSinopharm eZimbabwe eyokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Kukhangelelwe ukuba ihlandla lesibili lizaqala kusasa elizweni lonke jikelele. Umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga sewahlatshwa okwesibili esenzela ukukhuthaza abantu ukuba bahlatshwe ijekiseni le eyanikwa eleZimbabwe ngeleChina. Unkosikazi Juliet Khumalo, umongi osebenza esibhedlela se-United Bulawayo Hospital, uthi sekhangelele ukuhlatshwa ijekiseni yesibili.
Mina ngikhangelele ukuthola i-second dose ye-COVID vaccine ngolwesine lololuza. Engingakutsho ukuthi size sihlatshe kuqala. Angizange nje ngibe lama-side effects ngaphandle kokuzwa ubuhlungu kungalo engahlatshwa kiyo. Ngalokho ngibona ingani i-vaccine le isefu. Kasikhuthazeke siyihlabe sonke ukuze sivikeleke kubhubhane lolu.
Umongi umnumzana Wellington Chabangu uthi laye uselinde ukuhlatshwa okwesibili.
Asilindele ukuthi sihlatshwe kwesibili, loba nje sizwa ezinye ingcitshi zisithi kungaba lezinyalo nxa sekuhlatshwa iJackson yesibili. Kodwa siyananzelela ukuthi abanye lokhu bengani basahlehlele emuva ekuhlatshweni lapha, mhlawumbe balindele ukuthi abanye behlatshwe iJackson yesibili beqale bebone abantu abakholwa ngokubona. Kodwa singakhangela vele ngekwempilakahle, izinyalo zikhangelelekile vele kuyo yonke imithi esiyithathayo emzimbeni yethu, kungasikho ngenxa yaleyi coronavirus kuphela, kodwa ke yonke vele imithi injalo. Ingakho akumangalisi ukuthi abantu bebelezinyalo nxa bengahlaba lijekiseni i-coronavirus esibili.
Unkululeko Mathe osakhulayo ofunda e-National University of Science and Technology uthi usezimisele ukuhlatshwa iJackson yeSinopharm njengoba kungela muntu okuthiwa ulaliswe esibhedlela kulandela ukujova iJackson le.
Indaba ye-vaccine nokuthatha i-vaccine ku-right, ngoba sibona ama-ministers labo Vice President beyithatha, so asikaboni iproblem kiwo. Kathi asamenye sithatha i-vaccine sihlale sivikelekile ku-corona.
Umnumzana Ambrose Sibindi, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi akumelanga abantu babanjwe ngamandla ukuthi bahlatshwe iJackson yeSinopharm.
Wale siyananzela ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 umkhuhlane omusha, imizamo yonke ikhona yokuthi lo mkhuhlane unqandwe ukuthi ungamemetheki. Siyakwazi ukubana kule nkulumo eziningi ngawo le-vaccine ukuthi ayiqedakali, abanye bathi yaqedakali, kodwa sikuthoyo ukuthi lanxa kunye njengezakhamizi zakoBulawayo, abantu abahambe abakhululekileyo bahambe bayehlatshwa kwenzela ukuthi bavikeleke. Kodwa lo ongakhululekanga nje wakungabanjwa ngamandla la engazihlala, kodwa kuqakathekileyo ukuthi xa ungakhululekanga ungabambani ngamandla ukuthi bangayihlatshwa. Sibayeleni abahamba bahambe, abesala wabesabe, sikuhlonitwe kunjalo.
Umqondisi wogatsha lwezempilakahle ukhansili yakobulawayo udokotela Edwin Sibanda uthi inhlelo zokuqhutshwa kohlelo lokuhlatshwa kwabantu iSinopharm kusiya phambili zizakwethulwa kusasa. Okwakhathesi bekulendawo ezine kobulawayo ezokuhlaba kwalabo abavunyelweyo kuhlelo lokuqala. Indawo lezi isibhedlela sempilo, iMaqhawe Clinic, eMakhandeni Clinic leprincess Margaret. Imele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kusenjalo abantwana besikolo abaningi babuyela ezikolo kusasa kulandela ukuvulwa kwazo ngeviki ephelileyo. Kuqale kwemukelwa abakugrade 7, form 4 labaku form 6. Okwamanje bonke abantwana bakhangelelwe ukuba bayabuyela ezikolo ngesikhathi kulabanye ababalizi abathi abafundisi ngenxa yokuthi baswela impahla yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 leholo eliphansi. Uhulumende uthi uyazama ukulungisa konke okufunakala ezikolo ezavalwa kulandela ukuqhamuka kwegciwane le-COVID-19 yakenye. Umnumzana Obed Gudu wayengumsekeli kamongameli webandla le-Movement for Democratic Change elalikhokelwa nguNkosazana Thokozani Gubhe uthi ucabange ukungena kubandla le-ZANU-PF ngenxa yokuthi kugcwele ubandlululo, ubukhohlakali lokunye kumabandla aphikisayo eZimbabwe. UGudu owamukelwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe uNumzana Constantino Chiwenga ngesikhathi engena kubandla le-ZANU-PF utshele umsakazi weStudio 7 ukuthi ubesekhathele ngokwenzakala kumabandla aphikisayo.
There was a lot of intolerance, a lot of regionalism, a lot of tribalism, not to mention the violence.
Kwakuxokozela kakhulu, kugcwele ubandlululo, ubukhohlakali lokunye okwenza ngizwe ngingumuntu olahlekileyo. Ukulwa okwenzakala kungcwathi uMorgan Tsvangirai kwangethusi. Laba ngabantu abephula isisekelo sombuso webandla labo.
Flagrantly disrespected its own constitution.
Uthi uzizwa ekhululekile emoyeni ngalokhu akwenzileyo.
It's just a question of finding a political home that dovetails with my own ideological benchmark.
Lokhu engikwenzileyo kuhambelana lemicabango yami kwezombusazwe, okunjengokulwisana le neo-colonialism, imicabango yami yokulwela abantu kuzwekazi le-Afrika, ukulwela abantu abancindezelwa kakhulu. Ngilesifiso sokubathuthukisa. Akulabandla elingelamaphutha, kodwa ngibone ukuba iZANU-PF yilo ikhaya lami.
Taking into account my own deeply held ideological convictions, ZANU-PF was the home for me.
What do I say about the MTCT? Umzana witness Dube uti hamba chuba baza kukuta pandili.
Tanisa kakhulu ukuzwa obaba Obed Gudu esithi uchiye MTCT ngale zizathu azinikayo. Ethi kulo kuganga, ukuganga konke i-headquarter yokuganga ngokuzana. Ungumuntu osuke waba madola nzima wasekhathala wabulawa indlala ehambeni wasecabanga ukuthi kungcono nje azincengele indlala yakhe ngokudlala lokho okungadliwayo.
Lokhu kusekelwa ngudokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamongameli webandla le-MDC Alliance.
Obed Gudu udura khangela ukuthi i-MDC Alliance akayazi ngoba akazange vele ayijoyine kuze kube namhlanje. Ube vele ngumuntu engekho phakathi kwayo, njalo engumuntu oyiliswayo. Ngalokho siyazi ukuthi kulesizathu sokuthi akhulume kubi ngathi.
Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTC Alliance uMnumzana Felix Magalela Mafa uthi uGudu unjengebele lendlela.
Wangena ku-MDC nge-backdoor kavuthwanga, ikho limbona ephongweqa njengewabayi esuka lapho esiya laphana. Uvela ku-MDCT engena ku-MDC kuphe nango sebuyela futhi kuZANU-PF lapho wavela khona. Seqedile esithi iseko. Wasuka kuZANU wangena ku-MDC waya ku-MDCT kakhuphe. Khathesi sebuyele lapho ozalwa khona. Yikho ke amaphupha njalo singake saqeda isikhathi ngakho.
Kulamalunga ebandla le-MTC Alliance amaningi okuthiwa asengena kubandla le-ZANU-PF esithi selidilika ibandla elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa. Kodwa abalandeli balo bathi liqine saka ibandla leli. Unkosazana Enira owayesaziwa ngegama lokulingisa elithi Vimbai kustudio 263 umabona kude ungcwatshwe namhla eZororo Cemetery eHarare. Unkosazana Nira ugwazwe ngabantu kwele South Africa ezihambela. Abantu abaningi bakhathazekile ngokubhubha kukankosazana Nira. Omunye wabo ngunkosazana Thembeli Dlengoyo oloba imidlalo kumabona kude.
Sizwa ubuhlungu ukulahlekelwa nitalenti elingaki uAnanira, ukuthi ulahleke sifaka ubuhlungu ephecheya kule South Africa. Ube ngumuntu ogifted kakhulu, singathi ngumuntu ophiwe kakhulu isikhangele kumabona kude eku-acteni kakhulu, bekwanisa ukudlala umlingiswa alright. I remember back sisakhula nje siqalisa nje ukungena kuze nezwe zamafilimu. Isikhathi sangikhona sasisebenzela kumakorokoza, sibona nje ukuthi amafilimu ayenziwa njani. I-Studio 263 la yayingenye yama-sobies yayidlala esakhula ngawo back then kuma 2000. She was very talented person kakhulu uAnanira, and kubuhlungu ukuthi ufele sekwe South Africa ezama ukudinga impilo.
Lo ngunkosazana Thembeli Dlengoyo oloba imidlalo kumabonakude, sixoxelaye ekubulawayo. Singahanjeni kusigaba esilandelayo, sinesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu badabuka kuzwekazi le-Asia batshengisele izolo kwelemelika besithi kumele kumiswe ukukhahlanyezwa kwabanye babo abatshaywa ngabamhlophe abathi yibo abenza kwaba lo mkhuhlane we-COVID-19 osubulele abantu abedlula izigidi ezilikhulu 132 million emhlabeni wonke jikelele. Umongameli Joseph Biden uthi akumelanga abantu laba bahlutshwe ngoba kabalethanga umkhuhlane we-COVID-19. Abantu bavota namhla eCongo Republic lapho umongameli Denis Sassou Nguesso ukhangelelwe ukuthi uzanqoba kukhetho lolu.
Senganamasiko wesenzi umandla
lo baba mkhulu
babelobola usenzi.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lenduna uThulani Mgobhojubane, induna kaMthwakazi ehlala eGoli. Usanda kuya esigodlweni senkosi uZwelithini usanda kufihlwa kwaZulu Natal.
Angibingelele sizwe sikamzilikazi kamashobane nomambo.
Akusitshela ukuthi uhambe njani khonale esigodlweni senkosi.
Ngithi anginazise abantu bakethu ukuthi njengoba nazo ukuthi siye saphuma siyale kwaNongoma kwakhetho omthandayo nethimba lamadoda amane la bengihamba nawo okuyithimba lami, sisiyobabaza sibabazela indlu yakwaZulu nesizwe sonke sakwaZulu. Hayi ngithi nje sibabazela nje amanguni wonke jikelele ngokukhothama kwengonyama isilo samabandla uBhejane Phuma esiqiwini uKing Goodwill Zwelithini kaBhekuzulu ingonyama yesizwe samaZulu.
Balamukele njani khona ngale esigodlweni?
Sifike sathola ukwamukeleka kahle sisizwe sikamthwakazi, sathola ukunethezeka, sakwazi ukubabaza, sibabazela amazinyane noNdlunkulu basendlini yobukhosi. Konke lokho sikwenze kwenzeka ngentando kaNkulunkulu okungumvelinqangi osiphe amandla okuthi nathi siwazi ukugcina amadolo, sikhuphuke njalo size siyofika khona esigodlweni kwakhetho mthandayo. Abantu bakwaZulu njengoba nazi nani ukuthi sinobuhlobo obukhulu kabi esinabo nesizwe lesi samaZulu, okuyinto esiyiqakathekisa kakhulu thina ngoba ubuhlobo bethu siyabuqakathekisa ngoba nabo bebuqakathekisa ikakhulu bona abasendlunkulu yakwaZulu. Bafike basamukela kahle, sazizwa sisekhaya. Kwayintokozo kakhulu ukuthi bebone abanye babo abahamba nomunye wabo okuwumzilikazi kamashobane eminyakeni eminingi edlule. Siye sababazela ke isilo samabandla konke kwahamba kahle wenziwa ke umsebenzi okutshala isilo samabandla waba impumelelo konke lokho kube kusezandleni zikamveli Nqangi akuyena esikhothama kuye sonke
aqhiba okwalamhlanje baba Jubane
kibo bonke abazizwa belahlekelwe ngithi abaqine amadolo ngithi dudu kini nonke ngiphinde ngithi dudu esizweni sakwaZulu ngithi dudu emazinyaneni esilo ngithi dudu nakubondla unkulu besilo
hayi ke olamthazi malapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sesixoxa le nduna uThulani Mgoqo Jubane induna kamthwakazi ehlala eGoli sinethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu
ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisifanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyabonga njalo ukuamukelwa kulolu hlelo
usiphatheleni lamhlanje
bemfuna sikhangele umbhalo kaLuke chapter 18 verse 31 sithi lona ilizwi lenkosi uJesu wadonsela abalitshumi lambili eceleni wabatshela wathi sesisiya eJerusalem lapho konke okulotshiwe ngabaprofethi ngendodana yomuntu kuzagcwaliseka ngakho ke bemfuna sikhangele uhambo lukaJesu lapho esesiya eJerusalem lapho ayelanda khona ukuyabethelwa lapho ayelanda khona ukuyadubeka lapho ayelanda khona ukuyahlambazwa lapho uJesu owahamba esiya kuba imvana kaNkulunkulu eyafela izono zethu zonke bemfuthi unanzelele ukuthi mlaleli wami ubizo lukaNkulunkulu aluzwisiseki ngenxa yokuthi uJesu lapha ubabizela ukuthi ayekufa wayebabizela esigabeni sokuthi ngani usehlulekile ngalo senqotshiwe nxa wathelenga laphana esiphambanweni ekhafulelwe elo mqhele owameva edatshulelwe wathathelwa impahla zakhe kwakungani isitha sesinqobile kodwa kwakulubizo lwakhe uJesu lapho isitha esibona ngani sesinqotshiwe khona uNkulunkulu yena uyabebona ukunqoba kwethu lokunqoba kwentando yakhe ngakho ngifuna sinanzelele ukuthi ubizo lukaNkulunkulu olungaphezu kwempilo yakho langaphezu kwempilo zabanye abantu ngesikhathi esiningi abanye abantu abasoze bazwisise ukuthi wenzelani lokhu okwenzayo ikanti kuyabe kulubizo lukaNkulunkulu into ekhuthazayo ukuthi uJesu elenge esiphambanweni kwakungani unqotshiwe kodwa thina sonke siyakwazi ukuba waba lokunqoba okwaba ngokwethu sonke ngakho laye kunjalo empilweni yakho kule minye imimo okumbisimo ongena kiso okokuthi nxa omunye umuntu ekhangele uyabe cabanga ukuthi hayi umuntu lo sokuphelile okwakhe kanti ngenxa yokuthi wena ungaphakathi kwenjongo kaNkulunkulu uyabo uhamba phakathi kohambo lokunqoba lapho ke bengacabangeli babona ngelanga lesithathu usuvukile waphuma ethuneni phakathi kwesimo ebesenzima ngifuna ukukhuthaza namhlanje ukuthi abanengxisi yabo zesithi nxa sokunje sembethelwe esiphambanweni yonke into isiphelile kanti hatshi izinto zikaNkulunkulu lobizo lwakhe aluzwisiseki kwezinye isikhathi emuntwini wonke ngoba uNkulunkulu wenza izinto eziba opposite zezinto zemhlabeni lapho umhlaba ucabanga ukuthi umuntu usehlulekile uNkulunkulu yena yikho lapho aqalisa khona ukusebenza ekusesigabeni sokuthi unqobe manje angikwazi ukuthi namhlanje empilweni yakho ungabe kumbe kulomkhuhlane ungabe kumbe usemtshadweni wakho ungabe kumbe kungumsebenzi wakho ungabe kumbe kuyizinto zemali ezenotho ungabe kumbe kuyilalabo umuntu esithi kambe mina ngizayenda nini ngizathola le nomchaka sokwehlule kodwa ngifuna ukukhuthaza namhlanje ukuthi uNkulunkulu lenjongo ngiyazi mina omunye umuntu othi yahlala zabele 40 years tayilo ngasachati kanti uNkulunkulu umlungisele umuntu wakhe abangahlangana kuphele sele 40 years ngabe sesele 20 years kumbe 25 kumbe 30 engxenye bezahlangana nomuntu ongawusuye lo uNkulunkulu ambekele yena ngakho ke ngifuna ukukhuthaza namhlanje ukuba ungabodangala injongo kaNkulunkulu izokufezeka empilweni yakho
akuyiphethe mfundisi
asithandazeni baba ngegama likaJesu sithandazela wonke umuntu odangaleyo wonke umuntu ocabanga ukuthi engxenye yonke into isiphelile bakhuthaze ngomoya oyingcwele langezwi lakho kulabo abagulayo siyabathandazela baphilise ngegama likaJesu amen.
Lo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungameli Nkungo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingali tshona njani umthoka komuhle Zimbabwe muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje igama nguMike Gobe namhla kuhlelo sixoxa lo Robson Mhlubulo usomabhizimusi osakhulayo uMhlubulo uthengisa imbiza zokufaka amaluba lokunye okuthiyeneyo Mhlubulo ngiyakwamukela kuhlelo awusitshela okuningi ngomsebenzi wakho
Sanibonani balaleli umsebenzi wami engiwuyenzayo umsebenzi wokubumba imbiza zokufaka amaluba ngisebenzisa ama-plastic afana lesigubhu zama-drinki elizinatha elizilahla mina ngizihambe ngizidobha ngizibuthanisa ngemva kokuzibuthanisa ngiyazilungisa ngizikhathekhathe zibe imbiza ezinhle sengizifaka amapenda ngilungise kube kuhle kokuthi usungafaka endlini noma ngaphandle eyadini noma ukulengisa ngapi noma ikuma functions sungasebenzisa ngoba ngilungisa langamavazi okufakela ama artificial flowers
yazi Robson inengi labatsha elizweni leyakhala lesithi elizweni akulamsebenzi kodwa wena usuthole indlela yokuziphandlela usebenzisa ama plastic ulawo yinamazwi okupha abontanga ababona ngani akusela ndlela zokuziphandlela elizweni
yiqiniso lelo Mr. Gobe enenge lethu elabatsha siyakhala kakhulu sithi elizweni akulamsebenzi lami bengumunye wabanye abakhalayo besithi elizweni akulamsebenzi kodwa ngemva kwesikhathi ngabona ukuthi ukukhala akusizi into eqakathekileyo kudinga into ongayenza wena ukuthi ube lomsebenzi ngoba imsebenzi lesilinda imsebenzi eqala ngabanye abantu so mina ngathatha ngayenza ukuthi lami ngiqale umsebenzi ongowami so ngakhona lokho mina ngithi kwabasha khangela lapho okhona ukuthi kuyini ongakuthatha ukusebenzisa kungaba yikulima kwindawo encane qala ngendawo encane udingi into engadingi imali eningi kodwa singaqali into engakusiza empilweni ngoba lami nginje ngi example womuntu owayehlupheka ngokudinga umsebenzi ngokudinga imali yokuqala ibhizinisi kodwa ngabona into eyingcekeza ama plastic izigubhu ngazidobha ngaqala eyami ibhizinisi so lawo usesomuthi khangela lapho khona ukuthi kulane usungaqala enye into engadingi imali enenge efuna nje wena ingqondo zakho ukuthi uzisebenzise uqale into engakusiza
hayi sakuzwa Robson isikhathi sesidliwe ngumangoyi gciba ingxoxo yethu
imbiza engizilungisayo lama plastic ngezigubhu zihle kakhulu balaleli abafuna ukuzibona abafuna ukuthenga lingambamba kulabo abaseZimbabwe bangangithola bangamvakatshela eChabalala kulabo abakhatshana abangafuni ukuthumela lokubona selingandithinta kunombolo ezithi 0777 324 576 kumbe selingathola kwenye number 0773245780 ngenye nombolo elingathola kuyo mali kuthe kwenye
silukandaba liyamuzwa u Robson Mhlubulo usomabhizimusi osakhulayo siyabonga kakhulu Robson ngokungela kuhlelo isikhathi hise sesidliwe ngumangoyi olevalisayo ngenjabulo igama lami ngumaikove mthakazo muhle zimbapo muhle bye bye
Siyabonga Mike Wobe namhla silomajaha wodwa Ndlovu owaziwa ngegama lokucula elithi Jazz Maravini usanda kwethula imidlikizane yengoma yomdumo wamakhosi iRedo
ngomyamle edume kakhulu eyindume ezulu ethandwa ngabantu ngendlela eyisimangaliso eZimbabwe eAfrica kuzo zonke indaba ithanda kakhulu ingoma le engikhiphileyo ngemva kwezisuku ezintathu ezidlulileyo ithi ja deliver us ngoma engiyizileyo ngomdumo wereggae esindebeleni sithi umdumo wamakhosi umdumo wezihlengeni hayi bayithanda kakhulu abantu kakhulu kusho ukuthi ngezindlela abantu bevele belinde ukuzwa umculo ongani uwehlukile kulalowo mhlawumbe ebengiwenza so ngakho kuyanjabulisa ngaba kusukuma wonke umuntu usunxa ungakasukumi hayi kusho ukuthi kumele usukume la uyilalele ingoma ngoba sengifonelwe ngabantu abaningi ngize ngifonelwe la nguThuthukani Cele lo obedlala lo Lucky Dube engitshela ukuthi ingoma le uyayiendoza is the best song so far in Africa. Ikungiphakamise kakhulu lami ukuthi ngizwe kwangijabulisa kakhulu ukuthi ngizwe ukuthi khona abantu abakhulu njengoThuthukani bayibonile le ngoma bayithanda. Emkambo wezingoma ingoma iyenza izimanga iyenza izimanga kakhulu okungijabulisayo ukuthi abantu basekela ngendlela engumangaliso ku YouTube lapha kuzo zonke indawo abantu bayithanda njalo abasakazi abanengi sebeyithethi bayidlala kakhulu kuma radio stations so isihambile yazafika kubo Swaziland kadesi ulomunye u DJ ufuna eZambia ngikhulumi eZimbabwe ngoba bayithanda kakhulu ngevuke ezanza bele interview lapha u radio SA UK so kuhle kakhulu kubona abantu besukuma besekela umculo abamthandayo so ngakho hayi kunjabulisa kakhulu ukuthi indlela ehamba ngayo so abantu abahambe bafika ku YouTube bafike ba like ba subscribe kevele umculo engiwuthandayo ngisho njalo ngiyawuthanda kakhulu ikakhulu endlala kakhulu Bob Marley Peter Tosh ngumculo le message ngumculo ohlanganisa abantu kungakhethelekile ukuthi uvela ngapi komhlaba uma ungadlala umculo we reggae wonke umuntu uyawuzwisisa uyawunderstand ngoba umculo odumileyo njalo umculo othandwa ngabantu emhlabeni wonke jikelele ngakho ke ngendlela lengoma ehamba ngayo kusho ukuthi kusamele vele ngenze ialbum yayo ireke so ngakho ke ivele ingoma zikhona zivele zikhona zifose ukufana tiphela mina nge studio ngifike ngifake izingoma ngenze ialbum ngenzela abantu ialbum ngoba hayi bayathanda kakhulu umculo ireke lo mculo evele ngiwenza ngakayenza ireke ngizaqhubekeka lawo ngiwenza ngizabe ngirecorda kusho ukuthi ingathandwa kakhulu ngizabe ngirecorda lo mculo ekade ngivele ngiwenza ngiphinde ngiregede umculo we-reggae ngoba la uloka imvele ngiwenza ulabalandeli abaningi kakhulu la lo reggae sihlwangezelela-ke ukuthi abantu hawu kuhle kuvele kube indumiso
What is Tangle Evesilazo? So long as the law would touch over to always really each of ten years I know from. Would not your only is the world to move in and never overlay with South Africa. So come up to the little Lam Tangi, whatever is our own keeps to be.